izakhamizi ezikhokelazo zithi sifisa ukuthi uhulumende asungule umbuso wezabelo kuwonalo umnyaka ukuze kube nentuthuko ezigabeni zabo. Nangumnumzana Zwelithini Kabulo Stezi eGwanda North.
Ngikhangelele intuthuko yezabelo, khangelele ukuthi uhulumende kakathi pay particular attention sibili kwintuthuko yezabelo, ikakhulu esigabeni sezemgwaqo. Bagwetha umibi kakhulu ukuthi uhulumende kakalungise ihlupho lwamanzi, asilungisele amadamu, asifakele amabhoholi, abantu benelise ukufinyelela amanzi bengahluphekanga. Ye, uhulumende kakasilungisele njalo uhlupho lokuxhumana emkhathini, i-inthanethi. Khangelele ukuthi-ke abantu benelise ukuthi baxhumane kwe-inthanethi ukwenzela ukuthi lalo abafunda ezikolo benelise ukuthi bathole izifundo.
Okugcizelelwe ngumnumzana Ezra Wadenga wegungu kwa-Top eGwanda South othi uhulumende kusamele athathe amanyathelo ngalolu daba.
I-devolution iletha intuthuko enkulu kakhulu emaphandleni ezabelweni, yiyo engasilethela ukuthi ku-ground lapha uthole ukuthi silama dams, silama roads, bridges, clinics. Konke lokhu ngikhuluma kwakathesi vele kumile, akulalutho oluhambayo. But kwakathesi hatshi, no implementation, kuyakhulunywa nje. Mina ku-ground lapha engikhona angayiboni, izathi vele kayikho, imelele as of yesterday.
Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu eMabhiza eMadobo uthi balulindele ngamehlo abomvu uhlelo lombuso wezabelo.
Khangelela ukuthi khona amandla awe-local governance aye ebantwini ukuthi benelise ukuphatheka ezinhlelweni zikahulumende, njalo bathathe amanyathelo akulungisa izinto eziqondane lezigaba zabo. Njengabahlali baseMadobo district, siphiwe amandla akuphatha nokuzenzela inhlelo zentuthuko, sisebenzise umnotho esilawo u-district yethu. Sikhangela ukuthi nxa sikhuluma nge-devolution sibe lolwazi ngokuthi sithola ingxenye enganani kumnotho welizwe kanye lalowo osezigabeni zethu.
Umnumzana Ntando Ndlela wefilabhosi oyisikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ezansi emandebeleni uthi uhulumende kazimiselanga ukusungula umbuso wezabelo.
Udonsa unyawo kukahulumende ukuthi ayimplimente kumbe ayenze yenzakale i-devolution, kutshengisa ukuthi vele kayifuni uhulumende lo wezanu PF. Wayevele efoswe ngumumo, wayefoswe i-MDC eyingxenye kahulumende ngaleso sikhathi, ukuba i-MDC yatshengisa ukuba ayisoze ivume i-constitution engela-devolution. Kodwa izanu PF yinto esibile engekho engqondweni yabo, into engekho enhliziyweni yabo, into ye-devolution. Inkangelelo zethu ziyabe zikhona, kodwa siyazi ngeqiniso ukuba akulanto uhulumende wezanu-PF azayenza ngoba i-devolution ivele kayifuni.
Kodwa unkosikazi Sipho Mkoni ongumeli wedalela ephalamende uthi kulo mthetho abasawulungisisa ukuze kusungule umbuso wezabelo ngokugcweleyo.
Isizathu why i-devolution ingakabi khona yikuthi isamelele i-Act of Parliament. Ngamafitshane i-Act of Parliament le ngiyeza kusho ukuthi kufanele i-devolution iqhutshwe kanjani ezigabeni ezishiyeneyo. So ngokunjalo nje ngilethemba lokuthi lo nyaka nje umnyaka usuqalisile, sizabona ukuphutshiswa kwayo i-Act of Parliament engiyo etsho ukuthi khona kufanele kusetshenzwe kanjani ngezigaba ngezigaba.
Kusenjalo iningi lezakhamizi ezathiwa inhlanyelo yohlelo lukahulumende lukagatshompo zikhale zimathonsi ngemva kokusebenzela izwe. Iningi lithi enye inhlanyelo elayiphiwayo kayinelanga osekudala ukuthi betshale kutsha. Nangunkosikazi Janet Nkala.
Asakhangelelanga isivune besisikhangelele sithi ngokusinikela inhlanyelo, kanti inhlanyelo yakhona futhi kayisasebenzanga lutho, ayimili. Sesike sacupha eziphaleni sahlangela naloyo kade silawo omdala okukhanya ukuthi asoze kuhambe kuhle. Izulu liyana sibili kuhle kakhulu, kodwa kuzasihlupha esivuneni lapho ngoba sihlangele umombo ongahlolwanga, sihlangele engakhithekanga.
Lanxa kunjalo iningi lithi likhangelele isivuno esingcono lonyaka izulu lingaqhubeka lisina. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.